Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 19 Mpandula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa usesuke elizweni elibhekise kwelemelika emhlanganweni we-United Nations lapho abebandla le-CCC lezinye inhlanganiso abathi bazatshengisela ngempumela yokhetho.
Ukutshengisela into engibona mina iyinto ekahle kakhulu ukuthi abantu bakhone ukuzi expressa ngoba ukhetho olwenzakalayo alizange linikeze engingathi mina i-confidence.
Sokuza kwenela inyanga kwenziwe ukhetho elizweni, abantu sebeqalisile ukuzinikela impilo yeminyaka emihlanu ezayo.
Sikhale leyo kathesi akulela akula umuntu olala ithemba lokubana kambo kwale iminyaka emihlanu elandelayo izinto zisenzakala. Kungani sitsho njalo? Sinanzele ukuthi ukuze umnotho welizwe uthuthuke intengo yempahla la yehle oqakhe ukuthi thina sibe lamafactory ethu.
Kufungiswa amakhansila azamela uZulu emaphandleni kukhansili yeWange Rural District Council ngesikhathi izakhamizi zalumango zikhala ngesimo sobunzima bempilo.
Tiparagiti lifile, ngizalisa ukuthi tipa libe lamasola kufa kwamajojo wonke kwenziwe ngendlela enje e-right.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa usesuke elizweni elibhekise kwelemelika emhlanganweni we-United Nations lapho abebandla le-CCC lezinye inhlanganiso abathi bazatshengisela ngempumela yokhetho. Umnangagwa ukhangelelwe wethula amazwi akhe emhlanganweni we-United Nations General Assembly ngolwesine. Abaqoqa ukutshengisela bathi bazabuthana phandle kwesigodlo se-United Nations esigabeni se-New York. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo labantu ukuthi bavote besemazweni e-Diaspora Vote Campaign umnumzana Dan Moyo.
Ukutshengisela into engibona mina iyinto ekahle kakhulu ukuthi abantu bakhone ukuzi expressa ngoba ukhetho olwenzakalayo alizange linikeze engingathi mina i-confidence ukubana lwenziwa ngendlela eyiyona. Ngakho I think kulilungelo labantu ukuthi batshengisele ukwenzela ukuthi bakwazi uku-expressa the way ababona ngakhona izinto ezihamba ngakhona ekhaya mayelana lokhetho. Sibonile ukubana even i-report evela ku-SADC iyasho nayo ukubana kukhona okuningi okwenzakalayo okwenza ukhetho lwa mhlaka 23 lungadibani lama standards awe SADC aba expecta ukuba ukubona ma kusenzeka ukhetho, and therefore abantu I think abaphathekanga kahle ngokwenzakalayo lilungelo labo I think ukuthi batshengisele. Well, ekhaya siyazi ukubana abantu balovalo banokwesaba ngoba sabona kudutshulwa abantu ngokhetho luka 2018 abantu bafa, and therefore I think abantu baphila evalweni ekhaya. So sokusalele thina esingaphandle esikwazi ukuthi siye kumihlangano efana le United Nations ukuthi siyetshengisela lapho ukwenzela ukuthi umhlaba jikelele wazi ukubana njengamaZimbabweans asivumelani lama results okhetho lelo.
Khona ukutshengisela lokho siyakubona ukubana abantu bebehlala betshengisela minyaka yonke lalapho kusabusa umongameli Robert Mugabe. Kodwa kwanceda yini ngesikhathi lesana, njalo kuzanceda yini kathesi?
Ukutshengisela kuyanceda isikhathi sonke ngoba kuvula amehlo alabo ababe bengakwazi ukubana kule problem ekhona elizweni lakithi. Do singathi mhlawumbe akubonakali kangako ngotshintsho ukuthi kuyanceda, I think okusalayo ukuthi utshintsho at least ma lubhekwe ngamazwe angaphandle ekhangele kwele Zimbabwe ebona izizalwane zeZimbabwe ziphakama, kuyanceda kakhulu ukwenzela ukuthi ngokuya kwesikhathi lawa mazwe abona ukuthi lento eyenzakala eZimbabwe akusinto enhle, balakho ukuthi labo baphakamise amazwi abo bekhuthazisa ukubana ukhetho lweZimbabwe lwenziwe ngendlela ekhanyayo njalo futhi e-transparent eyenza ukubana kube ne-confidence elizweni laseZimbabwe. Njengoba khathesi kunje sizobona ukuthi awekho amabhizinisi azofisa ukuthi aze azowenza i-business eZimbabwe ngoba leyo transparency ingekho, therefore ukuhlupheka kwabantu kuyaqhubeka kusiya phambili. But ukutshengisela kusiza ekuthini umphakathi wazi ukubana kwenzakalani njalo futhi ubone lapho ongazama ukuthi usize khona, ukuthi mhlawumbe bakhulumisane lo hulumende ukuthi utshintshe indlela zawo noma bafake eminye imithetho ukuthi ifostele uhulumende ukuthi amamele izifiso zabantu.
Hello ke ngumnumzana Dan Moyo, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lokuvota beZimbabwe besemazweni eDiaspora Vote Campaign, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seVirginia ngapha kweleMelika. Sokuza kwenela inyanga kwenziwe ukhetho, abantu sebeqalisile ukuzinikela impilo yeminyaka emihlanu ezayo. Ukungavumelani lempumela okwenziwa libandla le-CCC lenhlanganiso ezahlola ukhetho ezibalisa i-SADC kuthiye ilizwe eliphakathi kokungahlaliseki elakusasa lingakhanyi kahle. Phezu kwalokho uMnangagwa wakhetha idale labaphathi intambo iCabinet elisolwa ngabaningi ngoba lingela malunga atshengisa ukukhalipha okungathuthukisa umnotho welizwe. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZCTU umnumzana Ambrose Sibindi.
Well, sikukhangeleleyo kathesi akula muntu olala ithemba lokubana kuhamba kwale minyaka emihlanu elandelayo izinto zisenzakala. Kungani sitsho njalo? Sinanzela ukuthi ukuze umnotho welizwe uthuthuke intengo yempahla layo yehle, okuqathekile ukuthi thina sibe lama-factory ethu okuyiwazenelisa ukuthi lezo mpahla bazilungisise sithi manufacturing. As long as singamanufacture kunzima ukuthi ezomnetho welizwe uthuthuke ngoba sikhanya kathesi ama-industries amaningi kakhulu abakubulawayo awasebenzi avaliwe, kutana la asebenzayo lawa asebenza ngescale esiphansi ukuthi i-production yakhona asiyo leyana esabekayo. Manje nxa vele kunjalo sikhangela ukuthi thina sibe sidla impahla ezivela outside the country ezivela kubo-South Africa ezivela kubo-Botswana, umnotho welizwe sozithuduke kusitsho ukuthi sabe sidonsa nzima for the next 5 years. Ngezinye indlela sithini lapha? Sithi uhulumende ulo mlando ukuthi nxa ukuze kule 5 years into zisilungele ukuthi akube iqiniso ukuthi umnotho uyavuselelwa, ama-factories asebenze sibe le-production enkulu, lathi sibe lempahla esizidengisela amanye amazwe lo kuthiwa ngama-exports. Singenza njalo siyathola nale imali yemzini eMelika bese kusenza ukuthi umnotho wethu welizwe ungathi uyabhalansa. Khathesi kulobunzima singaqhubeka sinje ngomume ngobona ngawo akuthembisi ukuthi kule minyaka engu-5 kuze kule nto ezahamba kuhle. Siyaqhubeka abantu bedubeka, abantu sidonsa nzima. So ke yikho sithi hayi uhulumende laye kaphumele indlela ezilula ezenza ukuthi zivusele umnotho, kwenzela ukuthi isukulwane seZimbabwe kakhulu bona abantu abadubekileyo abaphansi bathole ukuncediseka ngoba baphezulu hayi bancediseka ngoba bale mali zabo balama-properties zabo balamakhampani abo, kodwa iningi elingenakubalwa eligcwele lapha eZimbabwe liyadubeka.
Khona izitolo lapha kumi njani ikakhulu nxa siqathanisa lesikhathi kungakenziwa ukhetho? Kulo mehluko na ikakhulu kudaba lwezentengo?
Siyananzelela ukuthi kwedlule ukhetho nxa sikhangele ezomnotho welizwe ikakhulu sikhangele sesibili lokho singathi abantu abaphansi abadubekayo bakukhangelele singena lapha ezitolo sibona intengo yempahla siyananzela ukuthi intengo yempahla imile khonafana ayikaqansi kakhulu ngamadola but uhlupho esilalo ukuthi khona kwesihlala sikhala ngako ukuthi uhlupho lwethu lungapha ngase sithenga nge-US dollar ngoba indawo eziningi vele ziya kutshekile ziyaprize nge-US dollar zithi hayi ungathi nge-US dollar kumbe uthenge futhi ngeswayi kodwa abantu abane-US dollar balayo so bazanjena ngeswayi khonaphana nxa usiya kuswayipha into engisiqansa abantu labanama-rates la asebenzayo lawa interbank rate vele abalandaba labantu bezitolo bona bachada nalana e-black market amanye nalana ngathi aphezulu so zathi li-rate liyani iyabulala abantu bekuthi nxase sikhayela intengo yempahla hatshi abantu badonisa nzima phandle la ngoba phela okwenza kube njalo ukuthi abantu vele bona bahola yoni enale i-RTGS so nxa sebesiya ngayo sokufanele bazame ukuyaswayipha ngayo manje ukuthi laba abantu abanikazi bamabhizinisi labo babulala abantu khonaphana so ke kulobu nzima kulabo kufanele kulungiswe khona ngoba nxa intengo ingabi ngakhweli ngama-US dollar efakwe ngalapha nezitolo but iyaqasa njalo abantu bezitolo sebehlakaniphile ungangiyabanga udobhi abatshengisi ukuthi intengo yakhona iyisimobani nge-RTGS abakutshengisa uzangena uzeyobona emshineni kulapha emshineni obulawa khona khonaphana ingxayinto abezidobheni anzingatshaya imali ezigcine zitshaya imali ephezulu usebisele ezinye emshineni kulapho utofa khona mala kutshaya khona izimali so ke ngamafitshane iqiniso yokuthi hayi kule kube le-election abantu abakancediseka kwezentengo yezimpahla umnotho welizwe kulokuqhubeka kusiba nzima ebantwini ikakhulu umuntu wazana
lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi AZCTU ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Amakansila alichumi lambili lengxenye 26 azamela uZulu wemaphandleni ekansileni yeWange Rural District Council afungiswe izolo ngesikhathi zakhamizi zalumango zikhala ngesimo sobunzima bempilo kanye lokusilela kwezentuthuko ezigoqela imigwaqo, izikolo, amaklinika kanye lamadipa. UNokuthaba Dlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo eseWange.
Amakansila la athi inhloso yabo yokusebenzisana lekansili lelezinye inhlangothi zikahulumende lenhlanganiso ezizimeleyo ukuzama ukwehlisa izinga lobumpofu kuzakhamizi zemaphandleni. Bathi bahlose njalo ukwenza lokhu ngokuletha inhlelo ezichiyeneyo ezizadala imisebenzi. Omunye wabafungisiweyo emele iMilonga Village kuward 6 ngaphansi kwebandla le-Citizens Coalition for Change, unkosikazi Nolia Gumede uthi kunhlelo lezi okwakhe kuzaba yokufundisa intsha yesifazane ngokuqakatheka kokwazi amalungelo abo.
Njengomama ngizabe ngizinika isikhathi sami ukuthi ngewadi lapho ngizabe ngihambela khona ngithola ithuba lokuthi ngixoxisane lolutsha especially olungamankazana. Sengibuya kubomama, omama abaningi khanye ngani siqala sihlala singabantu esicelayo kubobaba, kanti ke lathi silezandla silengqondo ngikhangelela ukuthi siqhube umsebenzi lo wokuncedisa omama.
Unkosikazi Sikhanyiso Moyo ongene ngohlangothi lwabomama i-Women's kota esigabeni seChusuma kubandla linye laye uthi uhlose ukuletha inhlelo zokuphakamisa abesifazane kanye lokubakhuthaza ngezokuzisebenzela.
Ingena lekhona ukubana sikhuthazane singomama siyenzelwe sithole sincedisane ngokuthola amaproject sizenzele okwethu sichiye lokhana ukuhlala singabantu abamabhegazi kubobaba sala singabacelile izikhwama zabobaba zinzima ukuthi zize zivuleke so nxa singomama sesizimele thina sodwa.
Kwezentuthuko egoqela uZulu wonke jikelele kuzigaba zonke kelezi umnumzana Page Africa Ncube ongene ubukhansila lobo ngaphansi kwebandla lezano PF uthembisa ukwakha amadipa kanye leklinika emashakhe.
Abantu bakithi sikanda kubi wodi kakula kabala clinic, otherwise nxa siyabe sikhangelela u president ekhuluma esithi leaving no person behind, umuntu okungabe umuntu osalele emuva kusho ukuthi thina sisalele emuva ngoba iward yethu ayela clinic. So yinto yakuqala engiyabe ngiyenza ukuthi ibe khona. Okwesibili idipa lakithi lifile ngizalisa ukuthi tipa libe la masola kufakwa machocho wonke kwenzwe ngendlela nje right.
Umnumzana bonginkosi Moyo omele isigaba sechidobe wathi uthi phezukwalokhu ufisa ukuletha inhlelo zokunqotshwa kwendlala edalwa ukuguquka komkhathi climate change. Wazisa ukuba imizi eminingi kundawo le ikati selilala eziko.
Inhlupho ezikhona esilazo kusidobe wathi ihlupho lendlala number 1 lo hlupho lokuthi abantwana abanengabasebenzi. So ngombono wami ngithi mina ngangabe kusenza sithole amanzi. Amanzi inkalakatha sekwansi ukulima continuous.
Kodwa ozamela ikachechethe wadi ekubandla le MDCT umnumzana Give Me Again Moyo uthi okusemahlombe abo kukhulu. Ugcizelela esithi okokubandlululana ngomhlobo webandla sekufuze kubekwe nganeno.
Sesisuka edabeni lama promises kade siwayenza ebandleni sesisiya ku reality. Ungangokuthi sesisayenza izinto kumbe sesisiya ku action.
Isiphathamandla sekhansili le umnumzana Phindile Ncube utshelela umsakazo ukuba ngemva kwezifungo amakhansila la azafakwa ezifundweni zokwazi umsebenzi eziwukhethelweyo.
Singaqeda ukubafungisa namhlanje uJohn bese siqalisa induction for 2 days ukuze abatsha kumele abadala bafundise ukuthi vele umsebenzi kakhansila ngwani. Sebesuka lapho sesizaqalisa ke ukuthi senze ama-committees ethu i-council besiqalisa ukusebenza.
Kunani lamakhansila la iningi labo lidabuka kubandla lezwano PF lele CCC kuthi oyedwa yedabuka kubandla le-MDCT lomunye njalo oliqembu elizimeleyo kwi-men's quota abayisithupha bakhethwa ukumela ilungelo labesifazane emaphandleni agoqela iDethe, iMabale neManga Khama TV lezinye. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com liludaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuhlela iziphathamandla zikahulumende ezimqoka kuxotshwe ezinye. Unobhala wedale lekhabhinethi umnumzana Meshack Sibanda, umgcinisihlalo wekomidi elwisa inkohlakalo eyezak, unkosikazi Lois Matanda Moyo ngabanye abakhangelelwe ukuxotshwa. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi uhulumende usephe abakumsebenzi wezokwethekelelwa kwelizwe inyanga eyodwa ukuthi baveze ama-account abo aphandle kwelizwe ngoba bengekela ukwenza lokhu amabhizimusi abo azavalwa. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 elibingelela nabalalela isiyamuzwa uWhitmansuke. UWhitmansuke, ilizwe kasomuzi wakho ungathathi ilizwe ulenze umuzi okuthiwa ungabhanwa ngisebhukuthi ungangena emzini yabantu. Uyathi bantu abaningi singaze silambe siyaxwadisa amagwadla silale asilani ndaba lokuya emzini yabantu. Ilizwe kumele libe nabantu ababuya bezotyala imali. Ilizwe kumele libe abantu abazozingela ukuze libe le mali. Ulokhu kumkamnango wakho ukuzigcoba lokukhetha ikhabinethi embisa lidlala ngesikhathi 2008 likwenzile lokhu wakwenza umgabe lokhu bazigcoba benza okwabo bathi bona kabayincwengi sadaki baphuma kusadaki kodwa ekugcineni umgabe ilizwe kuminhlabathi abantu sebeduleke eZimbabwe. Kungasela lutho olungena eZimbabwe, kungasela lutho oluya kwenye indawo eZimbabwe oluphumayo. So kungokwethu yoma manje sifana nebhondi phepha engasebenziyo ukusebenza eZimbabwe saphila leyo mpilo. Wabuya umnanga umgabe wazoncengiswa ngirayi bahamba baxolisa esadaki e-EU baqalisa amanye amazwe balungisa izinto wabo uyazotshala imali. Ilizwe lavuka khwathi obhidize bengominisi, ilizwe lavuka abantu baphila impilo engcono. So wena kathesi ubona ungani konke likwenza liyakuqalisa yini but ligcina lithambe vele likuqalisa ngewala siyakwazi. Ubuhlungu ukuthi khona i-triple fear nama MPs wonke hayi lapho kule sanda sikaThixo vele ungabamba wena uThixo uthi ngoswati bona umthulu bele imali ekhadi lapha kwagebhi izigodi wenzani kodwa abantu bamfaka kudastibhini imali enganani elizwe ngumthulu ende khawule iye kuzwisa ubuhlungu ekwenza ukhulume kubi ngebandla lethu awukakhulu kathi sikumandela ithenga ama-agenti ethu lithi kathi athi abhadalwa ngimali lizanika imali ngasilithi yethu thina lokhu elibhizi disturb ibandla lethu usoneni yena lo onikwa yini imali ukhanteneni wayethuleleni ukumangalela ugift kodwa semangalela ngoba yini elokhu elilandelela ibandla lethu right isadeki kayisozikhulume lutho ngokhetho kayilamandla manje landelelani ibandla lethu
ku Studio 7 ngithangidlulise nami lo message ku oya kulo baba lo owefazi ukuthi awusebebuya futhi sebenza ngeyindlela iground sokuyigu ground phela lesebenza sebetshintshe nje igama ngimuzwa lapho ekhuluma ngoChamisa ukuthi uChamisa utheni kuye lo baba yena akathathe le mali le abamnikeza yona ngoba siyazi ukuthi uyayiluqhuza imali uyayiluqhuza imali oyinikezwa ngama back door ngabo Obet Mpofu abayithwala ngamasaka behamba bethenga abantu Obet Mpofu enikeza nabo Senzo Chabangu bonke labo Soneni Moyo bonke laba bayinikezwa ngoObet Mpofu kunini hambe zama abaningi abangayithathiwe abantu ngoba le mali ingcolile iyinyembezi zabantu kodwa bona bayithatha laba befazi nalaba boSenzo Chabangu bakhona boSoneni bayithatha le mali zinyembezi zabantu abantu bebulawa bona bethatha imali bethi upresident wabo naye sithi upresident wabo nomnangagwa njengoba labo bethi upresident wenu bethi uChamisa owabo ke umnangagwa elezandla ezigcwele igazi umbulali ongaka
bonga studio 7 siyabonga studio 7 kodwa izanu PF nanko ke sibuya kathesi ngolaka lonke sifuna ke kathesi imali yabo ababethenga ngayo ama-chicken ngokuthumela amapolisa emgwaqweni mhlawumbe kusasemasinya kanje so amapolisa asegcwele emgwaqweni asengabopha izimota esenzani konke amapolisa avele esebhizi egijimisa izimota phela nxake ukuthi babe bathanda abantu ababuye nawo ama-chickenini angikhona phela bebanike futhi abantu sibone bebanike phela abantu siboneke ukuthi bayathanda abantu ngoba kathesi bona nako kathesi bayenza ama-birthday besitshengisa ama-birthday abo ukuthi ngoba bafakelana amaphisha emakhekheni thinaka singena indawo emakhekheni abala ama-birthday ama-birthday nabo laba bayenzelanayo thina sifuna ukuthi izimbabwe ilunge ibe right umnankagwa kakhiphe amapolisa akhe lawo nxa silizwe lakhiwa ngabantu balo so akhiphe amapolisa emgwaqweni lapho ayekele ukusihlupha amapolisa emgwaqweni lapho ukwenzela ukuthi lathi sibe le mali ngoba ngeke abantu bebe le mali nxa amapolisa egcwele emgwaqweni angabophi abantu abadinga imali nxa silizwe lakhiwa ngabantu balo so abantu bazama ukuthi bezakhele ilizwe labo bethole phela okokudla kodwa nakho phela lawo amapolisa agijimisa abantu abangaso masela ayekela lawo masela
sanibona enkundleni ninjani basakazi nabalaleli namhlanje ngithe nje angeke ngithatheleli igxathu lelithuba ngiqondise kubasakazi ngithi kanti basakazi nikhetha kanjani abantu abethula imbono ngoba sekunabantu abacishe bakhulume zonke iy'nsuku labantu laba babili impela nje uthi usalalele uzwe gumgumgumshelelele hawu basakazi uthi usalalele njalo uzwe hey sanibonani enkundleni yini njani basakazi hayi bo bakwethu siyacela basakazi yazi sengivele ngizikhumbulela iZanu PF leRigaya ebusa ngenkani la ithuba leli ngelawo wonke umuntu nxese kubafowethu anginisoli kodwa ke abasakazi bona okumele badlale indima yabo kudlale wonke umuntu makudlale wonke umuntu ngizokwathi ukubaqamba amagama uMantsheza nalo baba lo othi gqumgqumshelele noMantsheza hayi siyacela basakazi siyacela impela sidlalweni sonke ngamathuba ngokulingana sidlalweni sonke sinama complaints sonke siyakhala sinembono kodwa siya record imbono yethu ayidlala ngiyabonga
Studio 7 ninjani bantu abahle bantu abalungile sikade sihlupheka uNkulunkulu wathi hayi kodwa niwa nani nivuka kwehluleka okuyizidlamdilo lokho ukuthi khona kwenzeke ngendlela okufuna ngayo ake basichazele nje kanye futhi ngapha nasesindebeleni umphumela asebeke bawenza yiwuphi kuyabe kuyukuthi wakubamberinezanu ayikho lento leyo into nje sithi pasi nezanu sikhathele ilodoti sikhathele ilamanyala sikhathele umhlaba wonke lo sesaba yingoma mazimbabweans umhlaba wonke hayi safa mani hayi wemnankagwa akusuke lapho mani usuziyasinukela hawu izimbabwe yanuka ngezanu kanti senzeni hayi nkosi yami hayi sikhathele bo lo khuluma ngegatsheni ubuya benyathi indlovu ezidla ekhaya ngiyanizwa nami dabuka le emaphisa
salibonani istudio 7 lonke bantu siyalithanda lonke ngendaba elisinikeza zona shuwa siyabonga ngani nkosi ngalibusisa mina ngithanda ukukhuluma kubaba lo odina sadliwa ubaba lo ukhuluma into ayaziyo yini kumbe uyacabangela kumbe wezwa yena wayengazi ukuthi kuhamba njani okukhetho baba khuluma into oyaziyo xa unika igunya izano sithi wena sadliwa thina nge 1 million kumbe uthathe 2 million uyinika izano i 2 million yenu isisisi uyinika izano uyabe uright kuhle yini ekhanda lakho wena baba
Studio 7 mbingelele basakazi ngoba lengathatha ihlangothi indaba imila mbuzo ukuthi ngoba abantu laba sebewinile right bazimisele ukwenzani ke ukudla kodwa umnotho futhi leminyaka yonke le khona ikuyini abazokwenza ngoba lamanye amazwe kungenabumbano beliyibandla elingcolileyo sengikhala kakhulu mina ngalo witness to or ulabantwana lapha khona ulomfazi labantwana ukuthi bezithinta ingane zakhe yazi kunezifebe ezifebayo ngomzimba kodwa asibo wodwa wabiza kuthiwa yizifebe lasema-church emabandleni kulezifebe esihamba ngamabandla amaningi zikhonze lapha zingazi into ezidinga unkulunkulu emunye kuyafana nobaba lwabathi wetinesi lo angazi thini iy'ngane zakhe lo uyisifebe samaphathi ende into lena ayenzayo angazi ukuthi ubaba lona phezu kokuhlupheka okungaka akade sikuyikho sikhuluma ngezalo uPF namhlanje nguye oseyijikela eyincoma ngenxa yemali engcolileyo kodwa hayi ngiyabonga umthimbane ufakasikwela belibambele ngatshoni kukhona labo ozobavelela phela bangayidla imali benothi bebe right kodwa ekugcineni kukhona onamandla ungamjwamula achiye lo mnotho wakhe lo abambuliza ngawo bewuchiye la emhlabeni usayodliwa ezinyoni
sanibonani kwistudio 7 ngiwuphawula lamudaba la olungikhathaza emoyeni wami intembo nayokuthi yambe ncingadlala amabesebesithi ukhetha ukuphindwe aluphindwe sibili ubaba lengabuyeli lo angasithwalisa nzima sayifike ziphutha ntoni bethwe nzima so sebesithi buyeli asiyacela badala bona niplani sibili umuntu umuntu le ephumile usithwalise nzima ngokwesifane zinokuba amafora nazintshokoza ngenxa yezama
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu 1 202 465 0318.
I'm not afraid to die.
tolo tani namu. Na tolo no pita, na tolo no tomo, na tolo no John.
Umjolo ingoma ka Page ehamba lo sidala B besidobela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami ngu Chris Gande. Asidibanini njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa silazo ezinye ngo half past 7 lamhlanje ntambama, njengalokho esikwenza nsuku zonke. Asidibanini njalo kusasa.